So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sathaya sili kwamamisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagesi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali lakuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye embini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngele Russia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo le-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Abanengi bayalisola inyathelo likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kagesi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagesi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugesi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedala lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum Air Zimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lengcwethi yecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ncwadi ilazelele indaba yezesa okubalulekileyo kunekumele sibekwazi kubana ivele kezinye inhlelo eyazimayelana namanye amazwe ukubana izabe ithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube la magesi amalutshwana phezu kwalokhu ilizwe umumo welizwe uyaphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlabathi esingathi mayini. Icapacity yezesa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kajesi. Lakho futhi ufaka idimandi phezwe ezesa capacity abalayo kajesi. Lakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khangelele futhi kule El Nino ehlisile amandla amanzi okunye futhi okwenza kufikele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwamamisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kini, kodwa sikhangelele ukuthi abadla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzisa fanyela bona awa bamandla kathi yakhuluma sithaya emhlabathini lemayini ye athi wonke amamayini ayenzi iprofit enkulu kodwa balawo amandla ukuthi bazifakele zabo indlela ezamasolar farm angagcina encedisa la maso amabhizinisi abancane ngoba abasizo basebenzise wonke amandla kwesinye isikhathi kuyaba la manye afikelayo abangagcina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Kumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye inhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi ngoba kuyasekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawo engasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo get ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi ubunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethe ecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia yokuthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwake leRussia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezi zalwane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi aphethe agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye achiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abavele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi, 13,387, njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha, i-5,962. Kodwa iRussia ayitshongo ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Mazowu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Yayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, First World War, ibe kusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi ebe silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakuleli cele la kuleli cele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni le-Ukraine bakhona njalo baseceleni le-Russia. Kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi iRussia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinje ezinje ezinje. Akusho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khonokuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi, bakhona njalo baseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni le-Russia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yi-Russia?
izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yiloko okuthiwa yi-mercenaries inengi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo usiyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba uyengena kulelo cele. Kodwa ke njengoba ngishilo amacele omabili abalaba abantu kanjalo, kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzuzo nje ukuthi mhlawumbe bangathola ukuthile kokugcina abantu ababo. Abanye sebayujwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama-professional mercenaries. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba beZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubunguleza umbusaze ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Kweziphathelane leMelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane, $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump ususele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa izakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe omnumzana Tim Murengai.
Into esiyibonayo lapha epolitiki ze-America ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziya nga, vele abantu be-America bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhuluma iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma-$10 billion, but amanye amasesa athi ule 3 billion. Kathethi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezo zokuqamba amanga. So kathethi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million ekamama lwana u-E.G. Carroll, and then kathethi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kumabhenki abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona. But sibona ukuthi konke lokhu ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i-$250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi.
Kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali enganani, ubona kubangelwa yini lokho?
Ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedise ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi Trump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho, and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho ongathiwasi umhlasile. Ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lama-support amaningi, but they have been overstripped ube kudonetha lokho, and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali ze-campaign uza akho. Ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na, hhayi into yakhona awungathiwa ayikatshisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwama-campaign kakaqalise officially ngoba ngama-presumptive nominee. So after June laphana sokuchaywa ama-Congress e-Democratic Party le-Republican Party, hayi kuyabe sokuhanjwa. Yikho sizabona khona iqiniso lonke, and sizabona ukuthi abantu babe belokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona.
Umnumzana Tim Moringayo ulandeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona apha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnangagwa umnumzana Martin Rushaya wethule umbikolo esithi uReza ukhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela umnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eGrubby Maximum Security Prison emelele ukuthonyiswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezano-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipinganoto edalele ephalamende kubandla le-CCC. Lo mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZanu PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Amboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa nguMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana loMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasipho sami uMalunga, usipho sami mbonangani.
Ngikamalunga waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotsho. So yiyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifane ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-Anti-Corruption Commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Yeah, Baba Nkomo uyamuza lapho uyakhuluma usibanda ukuthi ha lapha vele akula lutho oluzayenzakala. Ikuphe ngunikana izikhundla nje ukuthi gapula lawo kube njalo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ephiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisa ukuthi upresident uthethe umuntu olama qualifications, umuntu ovele ececetshile kulowo msebenzi. So uthina sesingama ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho ayinto khona yokucabangela. Sibeze sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi lamazwe khonapha eSouthern Africa esebenza eqondane lo msebenzi lowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjalo, esingathi thina ngumuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Angikwazi ukuthi yena uba usibanda lapha yena wesabani umekhayena kwamanye ama cases ake enzakala ukuthi tena ukumchaza ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini layo esekukorruption ngoba thina umuntu esifayele lapha simbone ngumuntu oyenelisayo ayikhona bizana.
Yes, yakuzwa kakhulu ke inkomo kodwa siyawazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni siyana kumele ukuthi nga kule minyaka emine ngujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho ke usitsho ukuthi kambe ukukhulunywa ngkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene ngompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza but ama-qualifications akhe sibili amazifayo uReza anawo kasiwazi. Okukhona uReza singakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission post engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcinisihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe le-qualification enganani yipho ikuthiwa kuphela uya-appointwa ngupresident in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders ngala ma-qualification nakanye ulukuzela uReza kangenanga ngama-qualifications uReza unge nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenza amenzele khona okufana nokudrive esuka eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMalunga lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uRezo ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho ngeassault njengakatenda ibithi kumbe ngeyane as long as we opposition sibisibili hayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye inkomo uphosa yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ngani ukuthiwa khona lapha konke okwenzakalayo akulanto azayivuma akula nto azayivuma ukuthi loku umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanu-P_F sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphika athi aseJesu loku ngoba yena vele into anayo yinzondo ngezanu-P_F.
Akekho muntu kuleli lizwe ongathemba izanu-P_F ukuthi hayi izanu-P_F ma ithe lokhu ukhole yikho-ke liqiniso ukuthi izane ngaba yiyo ethena uJesu nanguyani uyehla hayi kansoze ngukhole sibili ngoba izanu-P_F kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele ipingano tetalele parlamente kubandla le-TCCC nomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsiza South etalele parlamente ekubandla le-ZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni seNduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zamarands 7,000 rands eyokumthwalela esibhedlela ekhaya kaSekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe izibhedlela kazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kusoso lesi sibhedlela lapha ade engayilathwa khona.
Yes, sizokuthi akazange athole uncedo esibhedlela lapho ade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba bathekala maphepha okuhlala kule South Africa, akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekane lezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela, ngawuthola usizo olulo.
Kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo vele uthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso, kodwa ithemba belikhona lokuthi engayilathwa, ancediseke ngesikhathi eqala ukungena esibhedlela phoke aswe yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana lezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi esibhedlela lapha sebebuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali akusandi. So inkinga mpela esesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded up front njengoba sibona namanje oyisigulane nalo ade limele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kuyibeke nje ufe ephihlika khonapha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungatsho-ke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela uncedo kuwona lana ama-account details asecurulatayo silayo i-statement esisibhalile silama-account ama-account numbers asecurulatayo sengingayibiza-ke manje i-account number le number kadadewabo kamuyi 079-679-1843 bhala wethu u-Precious Sibanda 071-064-8167 nakimi besebengasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7 lo ngiyalibingelela uMilton Nkomo ntaboka lesigabeni zenkaye ntaboka enkofudu ngibingelela bonke izihlobo zabo malumama usalavo lo salangithoni bonke nje labo makhelwane ngibingelela ngegama lenkosi ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7 ninjani mtembo zithembayo nsejwane eChurutshu hayi nyabo nga ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngobusele sobukhona bathi indlala ayisiyondlala le hayi umthetho uyalekha uhulumende kaqinisa umthetho izinto zikhona ukudla kukhona siyile yebo indlala ikhona kodwa kayisiyo lana indlala enzima kakhulu yalana indlala esayibona ngesikhathi umgqabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa abusela kawuzange kube khona njengalobo bukhona kadesi. So sicela ukuthi uhulumende nabangaqinisa umthetho mayengaqinisa umthetho siza bambele ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzele njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi bukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngamandofa. Hayi kunzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa awufuna ukuzenzela wona nabantwana babo. Hayi sasadubeka kuleli lizwe. Hayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa akubonakala ukuthi benzani okwabo kubulala ilizwe nje kuphela ama-small vision abo lawo.
Sanibonani ngithuma laphana elibhali sanibonani basakazi bethu. Hayi sokusimangala ke manje ukuthi sinesicela ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough upresident ngekhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu izimbabwe ichayile inala ngikhuluma manga umuntu omdala sina sifuna ukudla thina ngala inkomo labo thuma laphana kobulawayo lapha beke likhumthe ngamsebenzi khulumani ngokuthi izinikeza abantu ukudla angithi lisigijimele uye ephalamendeni lifuna khona lokhu sifuna ukudla lingaze sitshele iy'tori zenu lapha ukuthi uthi awukudla ulutshwane lisebenzani manje indlala le ibonwe ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungiselele anti bathe balenhlelo omalaki yizo esizifunayo bangasithi awusela kudla thina sifuna ukudla thina la ezimbabwe.
Studio 7 linjani? Izimbabwe yethu le hayi vele asakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhanti sokuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuthi akuphonga ukuthiwa hulumende akulala oko akukanye lokuthi kulo hulumende kuphonga ukukhulunywa kuphela akula ncedo phela uhulumende kade unceda ngani njengoba ngala ancedisa ibantu amanye amazwe ya uhulumende sibabona bencedisa abantu ba manje owethu lowo yena ubhizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khonokho abala kulokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi madoda lineli bavotelayo le mbeli eligqoka izikhipha za ngikhona ayichana ndako lokho kuyasilandisa kuyasiphuphekisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Oka namhlanje silu ugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.